sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 kumpandula 2022 ngontunga milinko mom endabeni zethu lamhlanje
isibuyile yalingana le ama private operators osokuthengisa ukuthi uzukho akasenzi imisebenzi owayekhayele kulanda ukuzokwenza okwenza ukuthi transport belula kodwa usefana laleyo problem yabesithi bazama ukuyilungisa.
Uzulu usesole kakhulu inkampani yeZukho ngokukhweza impadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo.
Apha eSouth Africa kunamapolisa kunabantu baHome Affairs who are employed abaqashile lodwa ba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki ukuba kuthethe mangubani osesitatweni kuthiwe lo muntu lowo makeze azokwenza lonto le.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF venelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belantshwe eclinic ye Hillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngabe Operation Dudula. I-United Nations isikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lwegugurahundi. Umantshi wakobulawayo wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko yena obotshelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu sesole inkampani kahulumende iZukho ngokukhuphula impadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo. Abanengi bathi lokhu sokwengeze ubunzima abavele bebhekane labo ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ubulawayo ukhala ngokuthi uhulumende usesenza khona lokhu ayekusola kwabezimota lamabhasi ayevele ezisebenzela ezimele engasebenzi ephansi kweZukho. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi izakhamizi sezihamba nzima ngempela.
Thina njengezakhamuzi silokwethuka ngokuqalisa kweZukho. Ukukhwela kweZukho akusela mehluko phakathi kwe-public transport kahulumende lale emshikashika ugcine ufanana. Kodwa ke thina sazi ukuthi uhulumende lomlando ukuthi provide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport ekhwelekayo ekhiphileyo abantu abayenelisayo.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union umnumzana Benoni Ncube uvumelane lomoyo ethi lokhu kuzakwengeza indleko yezifundi zemakolitshini labemfundo yaphansi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo.
Wathina uleta ngokuthi imali yakhona yena enye uzabe eyikhava njengohulumende okuzokuthi thina sabe sesibhadala encane intengo ye-transport.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuye Moyo ethi iholo labo seliyaphelela endleleni.
Ukukhuphuka kwentengo yekaZukho kulombandela omubi ikakhulu kusebenzi mhlawumbe sithe zikahulumende bese sibheka kakhulu kubabalisi. Ngithanda ukuthi nxa sikhangela indaba zokukhuphuka kwentengo sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho okukhulu okwakuqala empilweni okumele sikunanzelele ukuthi RTGS mhlawumbe ngithi bond.
Izisebenzi zezupho lazo zikhala ezimathonsi lozulu zisithi sezilenyanga ezimbili zingaholi. Isisebenzi sezupho umnumzana Methuseli Nyoni uthi isinqumo sokukhuphula imbadalo sithethwe kungacatshangwanga ngobunzima obuthwalisa uzulu.
Ezisebenza ngaphansi kwekampani kazuku hayi sithwele nzima, siyakhala sibili. Sesikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili, sesine 2 months singaholi. So hayi kathesi asisakwazi ukuthi senza njani, ngoba heyi sesikwelede kwazwakala, sikweleda lapho ukuthi engxenye imali izabuya, kodwa heyi xa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavulwa, so abantwana babefuna ukugada besezikolo, so imali zakho yasiyasithathanga sasathanga phe. And kuyabe kufunakala ukuthi ubhadale, ngoba akuzukhuphela kula skwerede ukuthi abantwana ukuthi bazahamba ngesikwerede.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi leli nyathelo lizadala inhlupho kuZulu, ngoba lizabangela ukuqansa kwentengo yezinye izinto.
Abaningi akade begada bazakwehlile kugada, bahambe nezinyawo, babanje inkunzi, batshaywa ngabantu, batshaywa izigebengu. Kanti-ke leyo madlana akade beyithola abantu isizamele iqathwe iye ekugadeni izimota. Singakhohlwa ukuthi abantu imali abayiholayo kayikhwelanga, lokhu isemuva. Ngakho-ke eningi yayo kumbe lonke iholo liselizaphelele ekugadeni ozukho. Kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela xa ngabe imali yabo yonke isiphelela ku-transport.
Izikolo ziyavulwa kuviki ezayo, abafundi abagadayo balakho ukuhlangana lonzima ekuhambeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abivandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belatshwe ekliniki ye-Hillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngamalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula, yona ethi abokuza kumele baxotshwe kulelo lizwe. UThuso Khumalo uyalandisa.
Asike ngasadlanga nkotjana amalunga ebandla le-Economic Freedom Fighters EFF ezovulela abakwamanye amazwe ukuthi bangene e-Hillbrow Clinic nxa befuna kwelatshwa. Umgcinhlalo webandla le-EFF eJohannesburg umnumzana Aviwe Mdaniso usole kakhulu kunatshelwa kwabakwamanye amazwe ukungena kulesi sibhedlela, wathi yinto abangasoke bayivumela iqhubeke isizakala.
Apha eSouth Africa kunamapolisa, kunabantu ba-Home Affairs who are employed, abaqashelwe loo nto uba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki ukuba kuthethwe uba ngubani osesitratweni kuthiwe lo mntu lowo makeze azokwenza loo nto leyo, because lo mntu akaqashelwanga loo nto futhi akaqeqeshelwanga uba akwazi ukwenza loo nto leyo. So sinyathinhla ne-FF sithi izibhedlela zonke mazivuleke.
Kodwa ke labe Operation Dudula bafike besidlamalahle besithi akekho oyelinye ilizwe ozavunyelwa ukungena kuleyo klinika. Umgcinhlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg umnumzana Siphiwe Shabangu uthi abalandaba loba umuntu lencwadi esemthethweni emvumela ukuba kwele South Africa kumbe hatshi abasafuni kuminywa ngabantu bokuza ezibhedlela zona esezithwele nzima ngokwandelwa ngabantu. Esibhedlela seKalafong ePretoria amalunga e-EFF la Operation Dudula abambane ngezandla kuba ngabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Emmanuel Gift Banda utshele Studio 7 ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe bakhathazeke kakhulu ngokwenqatshelwa ukungena isibhedlela le nzondo okukhanya ibhekiswe kuzalwane zakwamanye amazwe.
Bekungamelanga ukuthi sifine sisika kulesi sigaba, ngoba i-leadership yethu across the continent, iSADC, United States, iAU wathumela ukuthi kube siyakhuluma yakulungisa konke lokho.
Umphathintambo ogatsha lwezempila kahle umnumzana Joe Phasha wethekelele isibhedlela seKalafong wathi uhulumende akavumelani ngitsho nakancane ngokuphazanyiswa kwenhlelo zesibhedlela. Wenqatshelo kwezalwane zakwamanye amazwe okungena ezibhedlela kuqale ngemva kwenkulumo yokhokhela ezempila kahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba uphume kumabonakude ekhahlameza isigulane esidabuka eZimbabwe ebesizodinga ukwelatshwa kwele South Africa. Ngumalesudo 7 Johannesburg kwele South Africa inguTuso Khumalo.
Umthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko, indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe, umnumzana Phelekezela Mphoko. Usiqokoqela ubecele ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Setheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12. U-Ezra Chisaspanda usipha lolu daba.
Umthuthisi u-Acumen Cooper utshele umthethwandaba ukuba Mphoko wadlwengula umzukulu wakhe kusukela ngoNtulikazi kusiyafika ke uNcwabakazi lonyaka. UCooper uthe Mphoko wetheswa elinye njalo icala elokuthi wabaleke enkambeni yamapholisa e-Hillside Police Station kobulawayo ngolwesibili kulandela ukubizwa kwakhe ngamapholisa. Unina womntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kwabakomncane Mphoko and then uma basibesi-advise ukuthi sihambise umntwana e-chekhwa. Ngoba ubhuti wami wa-ekta ngenye indlela uma ngifika wambuza ukuthi mbanonike i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngifika eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya. And then wasesithi kimi ngiyam-ambusha, waye ngim-ambusha vele wayenza nje isinyo ukuthi ngagcina ngifika suspicious. Ngangitshekha umntwana ntambama ngitshela ukuthi ithenti lomntwana ligcwele igali. And then imagine igazi saya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times daily. Sambuza umntwana nodokotela umntwana waqale yala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mama ngcono ngikhulume sibize udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzombulala vele ngingakhulumi nguye ngigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kaSiqoqela, uKhalezi Madonsi umkakhe valelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi abayenzanga. Kodwa now, because there are other forces that are pushing ukuthi avalelwe, at the end of the day, we have to trust ukuthi ama investigations le system above all uNkulunkulu take control ukuthi kucace, ngoba clearly ama statements abhaliwe ngumama lo mntwana the medical report namanzi lamafutha akuhlangani.
Amazwi kaGugu wathuzelwa ngunina omncane kaSiqokoqela uNkosazana Nasiqobisile Sibanda uthi Mphoko walacala yinzondo nje eyenzakalayo.
Hayi, indaba leyi sizisa ubuhlungu kakhulu. Sizisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenyiweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe istep according to amaphepha amwavepha sikhulumele ukuthi akulalutho olukhona ungakhangela i-medical report ukhangela ama-statement ama-complaining akuhambelani.
Umantshi uMark Dira uthe Mphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail njengoba wake wabaleka. Kodwa-ke iqoda likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba Mphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail.
Umthetho isimple, kumele silandele i-procedure i-third schedule offence i-rep. So sesibambile i-consent, basiyalela i-consent because of kunokuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esezibuzama kade sikwenza amaphepha mkhona ukuthi siyethola ibail e-High Court.
Umnumzana Gokela Mpoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni taba ngemva kwamaviki amabili mhlaka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota esigabeni ezitshiyeneyo zelizwe kanye lakumibuthano efana lo iZimbabwe Agricultural Show wona osaqhubeka. Ithi njalo asebabhalisayo kumele bahlole imininingwane yabo njalo belungise lapho okungaba konakale khona. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla esifona ngezokhetho kubandla le-TRC unkosikazi Ellen Shiriyedenga.
Njengebandla siyayibona imisebenzi eyenza yizekhi ukukhuthaza izizwalane zaseZimbabwe ukuthi ziyehlola amagama abo ku-voters roll njalo lokulungisiswa ngabe kuphambanisekile kustendi sabo ese-agricultural show eZimbabwe. Siyabona imisebenzi leyo kodwa njengebandla sithi hayi uhambo lolu lusalude kakhulu nxa sikhangela ukuthi balutshwane abantu baseZimbabwe abazafinyelela ku agricultural show yona leyi ikakhulu abanye abahlala kwezigabeni ezingaphandle kweHarare njalo sikhangela izina laba baseHarare ukuthi indleko yokungena kwa-agricultural show abasoze beyenelisa abantu abaningi. So yikho nje siyakhuthaza izeku ukuthi uhlelo lolo lokhuthaza abantu kaluhambe ezigabeni zonke ezelizweni nakumahodi wonke elizweni bekhuthaza abantu njalo kube lenye i-voter registration blitz lapha izek izahamba ezigabeni zonke kumahodi wonke iregistisa abantu ukuthi bevote ngoba siyazi ukuthi uhlelo lona lokuregister ukuvota lusasekhona kodwa inkinga yokuthi kukhatshana abantu sokumele behambe imimango emide kwezinye indawo bahamba ama-100 kilometers ukuyabhalisa ukuvota. Yikho nje sikhuthaza izek ukuthi kayenze enye i-voter registration blitz ilanda abantu ezigabeni lapho abahlala khona ibabhalise ukuvota.
Unkosikazi Ellen Shiriyedenga ubona ngokuqhutshwa kokhetho kubandla le-TRC. Ikomiti ye-United Nations ebona ngokulwisana lodubo lokubandlululwa kwabantu ngemihlobo, i-UN Committee on Elimination of Racial Discrimination, ithi iphatheke kabi ngokufuthelana okulokhe kukhona eZimbabwe phezu kodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu esigabeni se-Midlands le-Matabeleland nguhulumende ngesikhathi segugurawundi. Le komiti yethulela umbiko ngemva komhlangano oqhutshelwe eGeneva kweleSwitzerland ngeviki edluleyo lapho kwaphathwa khona lolu daba. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela lomhlangano ukuthi akula muntu ozabotshelwa icala legugurawundi ngoba bonke abadala amacala baxolelwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Kodwa i-UN ithi ikhathazekile ngokuhlukuluzwa lokuvinjwa kwabantu ngamapholisa nxa bethe babuthana bekhulumisana ngalolu daba kumbe bekhumbula labo ababulawayo. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu isike yavinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano ngalolu daba kanti lamabhakane eke yawafaka e-Midlands laseBhalakwe ikhumbula ababulawayo lazo zathi lawo adilizwa. I-UN ikhuthaze uhulumende we-ZANU-PF ukuthi avumele abantu bakhulume ngalolu daba kuthi i-Peace and Reconciliation Commission layo iqhube inhlelo zokukhumisana umlotha kuvezwe iqiniso ngegugurawundi. Sixoxe lo kansila webandla le CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa ukuthi ngemva kweminyaka leyi uhulumende wezanu-PF wabulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe seGugurahundi. Lakathesi iqiniso kalikaveli, njalo abayenza lokhu behamba bekhululekile, abanye sebaze bafa umgabe sekusela abanye umnankagwa labochiwenga. Kuyinto edanisayo kakhulu, njalo lokuthi abantu kabavunyelwa ukuthi bakhumbule izihlobo zabo ezabulawayo ngesikhathi lesi. Siyananzelela ukuthi ibhiji likaZulu lalikhumbule-ke isikhathi lesi esabula ngaso abantu. Siyakhe-ke ibhakani-ke lokukhumbula labo bantu ebhalagwa lakwezindawo ezithiyeneyo, kodwa uhulumente wezanu-PF ahamba edilisa bangathi bayenza umhlangano ukukhumbula lolu suku, amapholisa abatshaye kudilizwe le mhlangano. Kuyinto edanisayo kakhulu. I-United Nations nxa layo-ke committee sekubonile ukuthi okwenziwa ezanu-PF akuqondanga, sokuyisikhathi sokuthi ingenele United Nations ibone ukuthi abantu bathola iclosure odaba leGugurahundi. Abantu abayiba bakubangela khona lokho iGugurahundi bayabotshwa, bahanjiswa emthethweni, kube yindaba esetshenziswayo ifike emaphethelweni ayo, ngoba yindaba ebuhlungu kakhulu. Abantwana bahlupheka, batholanga izithupha ngoba abazali babo bengekho, babulawa bebatshiya bebancane. Kuyinto edanisa kakhulu. Uhulumende kumele-ke angenele-ke abone ukuthi labo bantwana bathola izincwadi ezifunakalayo, kanti laba babangela khona lokho bahanjiswe engalweni yomthetho, umthetho uthathe indawo yabo.
Uhulumende kaMnangagwa, kukhona yini esingabona ekwenza ngendlela ehlukileyo elandela izixwayiso ze-United Nations?
United Nations kumele iqinise fawunya ophansi indaba lelungisiso, ngoba uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa lezanu-PF singamboni ethatha inyathelo elungisisa udaba lolu. Sikhumbule phela ukuthi uhulumende kaMnangagwa yibo ngesilungu esingathi ama-perpetrators, yibo phela abakhokhela lowo mbhuqazo kubulawa abantu. Yikho ukuthi sithi bona bazalungisisa lolu daba, kubhadalwe labo bantu ababulawela izihlobo, kubotshwe labo bantu ababulalayo. Soze sikubone kusenzakala, ngoba phela yibo abakwenzayo uMnangagwa lezanu-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukansila we-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule.
Udaba lweGugurahundi Gomo udaba sibili olukhona sibili, kodwa-ke ekhona ukuthi umongameli welizwe upresident Emmerson Mnangagwa kube nendlela yokulungisisa ezinye izinto ezawonakalayo ngesikhathi ezabangelwa kumo uGugurahundi. Ikakhulu ngakutshela nje ukuthi okokuqala, for the first time ihulumende kaMnangagwa sithathi se abantu amabhekisekithi bonke, kungakhathalekile ukuthi ngubani okade vele ngalabani. Indaba yokuthi abantu bona abanye bakhona baboqelwayo ibona babengalabazali ababangelwa yimumo weGugurahundi. UMnangagwa ngazange aluvale kudaba leGugurahundi, kodwa njalo kalukuphelanga udaba leGugurahundi lisakhangelwa, lisezandleni zezinduna. Sikhuluma sinje kulento ezenziwayo ukuthi izinduna lazo zifinyelele kwizigaba, zikumva amakomiti azo zifinyelele ebantwini, zizwe ukuthi abantu bonabo abayibo abawonakaleleyo kuma-readings analawo amathebelelendi, futhi bona bathini ngodaba lolu lithunywa ngurhulumente.
I-United Nations ithi abantu kumele bavunyelwe ukuhlangana bekhulumisana ngalolu daba, njalo bekhumbula labo ababulawa ngesikhathi seGugurahundi bengahlukuluzwa nguhulumende lamapholisa, okuyinto esesike sabona isenzakala kwabanye abagoqela abenhlanganiso ye-ibheji likaZulu. Uthini ngalokho?
Imizamo yokuchazela lolu daba Nkomo ivele yona imihle yonke ayibuye, kodwa ayize kubo lobukhokheli bomdabu. Abantu abalembono yabo etshiyeneyo lalokho kwenziwayo abayikhulume kuwona la makomiti azabunjwa inkokheli zomdabu ukuthi hayi, lapha thina njengabantu thiyesawona ngalelwayo sifuna ubani into le ikhokheli kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi. Ibona ngathi akulanto engahlupha laphana. UMnangagwa umlalelayo, upresident olahle lalelayo, umongameli welizwe upresident Mnangagwa ungukuthi laye ozwisisayo ukuthi yikwenti ludaba lolu elubamba olwabaonakala ngesikhathi kamgabo umgabo walutshiya nalasalindongeni. Njalo ama-inhlanganiso zawobhiji likaZulu inhlanganiso ezilalapha eziyame khona, labantu bancedisa i-opposition zonke isikhathi, nangibona ukusebenza kwabo.
umnumzana Pilifu Kaule lilunga leZANU-PF. I-United Nations ikhuthazele Melika lona ukuthi lichiyane lokuhlukuluza abantu abansundu ikakhulu behlukuluzwa ngamapholisa amhlophe. UZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ulokhe ekhala ngokukhahlanyezwa. UGibbs Dube uxoxele umnumzana Timothy Ncube umkhokheli webandla leZimbabwe African National Congress kanye lomnumzana Joseph Chuma owezanu-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Hayi, ukulwa elizweni labantu Mr. Gibbs usebesigcine iminyaka eminingi engaka angeke kusize ngalutho. Inkalakatha noma kunzima kangakanani la eMzansi i-perseverance ukubekezela akubekezelwe nje. Amso njengoba kulesiphithiphithi esingaka amso labadala labo babhekile ngiyethemba ukuthi into yoshosha ilungiswe because uma sithi siyabheka thina everything is just getting out of hand ngapha ngabomthetho ngapha ngama vigilant groups. So amaZimbabwenzi okwamanje basenkingeni kakhulu bayafuthelana angifuni ukukamba amanga.
Ye, sibuye ngegolide. So-ke abantu balwe khona ngale kumbe babuye ekhaya.
So kufuze ukuthi ukomplimentwane wonke umuntu akomplimentane sonke sakheni. Ngike ngakhuluma kwenye iforum ngisithi bona ama-fundamentals okuthi umkhono uvuke maningi kodwa mina ngihlala ngiwasummarize abe mathathu. Ngihlala sithi i-availability of water, availability of electricity, and the availability of free transport infrastructure, be it roads, rail, the air, are so fundamental ukuthi umkhono omunjani uvuke noma uthi nxa kulomuntu ofuna investor ukhangela izona lezi ezintathu kakhulu nxa zilungile lezi zinto ezintathu kuba lula afake imali yakhe ngoba uyabe kwazi ukubona kuyabe kule efficiency in return of investment. So uhulumende kathesi lo uyenza khonokho khonokho sikile okumele ngabe kwaqala ukwenziwa kudala khangela amadama akhiwa khangela i-electricity improvement yenziwa imigwaqo iyalungiswa. So konke lokwana yizinto ezizayo ukuthi umkhono uqala ukuvuka. Pho-ke into esifunakala manje ukuthi wona ku-politics ngale singayenzile kwalo ofuna ukugwajisana ngoba uzabona abanye besithi unatanathinodila jeja ukuthi asithele inhlabathi ngisazi ngandile manje ende ende ngibe sithwalisa abantu nzima.
Ye baba Ncube uyamuzwa yakhuluma lapho golide. So ke kwini ongenza ukuthi wena unje ubuyele eZimbabwe? Sembuyela mina ngaphe goli sokushubile
kithi ngisezinhlelweni zokubuyela ekhaya njengoba ngisezinhlelweni nje kwina kakhulu ethangasweni lezenki on the ground la izolo laphana ikhona enye into engingafaka uphendulanga yona lesikhathi uthi kimi kulabantu abapromise abantu ama project akhona ngale noma bengabuya sokula ama project in place for those that are willing to go back home of which laphana into yabo leyo ayikhuluma leyana bathi abantu sinama project ozani abantu sebefikile sebecheka ukuthi wena isongo sakho ngisakubani i project awuyitholi wena isongo sakho ngisakubani i project uyayithola. So into ezifana nezo tribalism thina siyiZimbabwe African National Congress asihambisani nakho konke khona lokho.
Well akuvela kulunganga ukuthi sikhethane ngemihlobo kumbe ngezibongo kuyintembi kakhulu yona leyani. Kufuze abantu befike esigabeni esokwazi lokuvuma ukuthi hhayi noma lo engwako amandishe lo engwako mkandla singabantu bane kuphuma igazi elifananayo sidalwe ngunkulunkulu oyi-one ngibona kata singaphila njalo izinto zingaqala ukusihambela kuhle ngoba at the end of the day Mthembu okuyinto loko okokuthi wena lishora mbe liNdebele okuthi wena mbe wena ukuZANU-PF mbe u-Triple C kumbe uZenk akuncedi into lokwa. Into emqoka kakhulu ikuthi bona ungumntwana weZimbabwe yindlela kumele ngabe siqhathana ngayo nale.
Umnumzana Joseph Chuma ngowezanu-PF ubexoxa endawonye lo mnumzana Timothy Ncube webandla leZimbabwe African National Congress. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo. ngontunga milinko mo nkololo gwana wa matukandulo.